Kwakuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 7 Mfumfu 2023 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, umkamongameli weZimbabwe unkosikazi uCyril Mnangagwa ube likhosikazi lakamongameli lakuqala ukuyangena umhlangano wezokwethekelelwa kwamazwe omhlaba owe-United Nations World Tourism Organization World Forum on Gastronomy Tourism. AbeZANU-PF Harare Metropolitan Province bathi phakathi kwabantu abangama-30 abanikwa izimota zokukhankasa ukhetho lukancwabakazi asebebisele okwamanje ngabayisishiyagalombili kuphela phakathi kwabangama-26. Izakhamizi zeDambashoko eGwanda North zikhala ezimathonsi ngokufelwa ngamadonki asehlaselwe ngumkhuhlane ongazakaliyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizobizwa kulo msakazo. Umkamongameli weZimbabwe unkosikazi uCyril Mnangagwa ube likhosikazi likamongameli lakuqala ukuyangena umhlangano wezokwethekelelwa kwamazwe omhlaba oye-United Nations World Tourism Organization UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism, lapho ayethule khona umbiko oqakathekileyo ukuthuthukisa inhlelo zokudla okwakha umzimba njalo kungokwendulo. Unkosikazi Mnangagwa ucine inikwa isicoco senhlonipho ngehlelo asezizungule eZimbabwe ezokuphakamisa isithunzi selizwe. Kodwa kulabanye abathi bekungadingeki ukubana azasukume alubhekise kweleSpain ukuyangena lomhlangano mathupha ngabe ungene ebulenjini njengabanye abamanye amazwe omhlaba. Ukuhlaziya lolu daba, Studio 7 ixoxe lolwela amalungelo oluntu unkosazana Nozipho Zipho Moyo.
Imhlangano le iqakathekile kodwa usukuzibuze ukuthi yena engumama olomkakhe osefake imithetho yokuthi abantu bengadlalisa imali ngokuphuma besiya emazweni besiyalanda ama-meeting la angasadakaliwe, uyazibuza ukuthi bekuqakathekile ukuthi esihambe khona ngale kunokuthi engene emafonini lasemthinini njengabanye okokuqala. Ngoba okwakhathesi kulo minister we-ICT obonakale ese-Saudi Arabia izolo engikungumsinde kodwa nxa kungunkosikazi womkhokheli imithetho iyadida. Okwesibili, kuba nzima ukuthi sithi impumelelo ilinjani nxa abantu befuna ukuthi zikhuluma ngokuthi ezekhetho zihambe njani nxa sebekhuluma ngokuthi kuhambe njani kulowo mhlangano. Kodwa khona umhlangano wangkhona uqakathekile ngoba nxa sile nkokheli abakwazi ukuthi beqhube ilizwe kuyasincedisa ukuthi sivuse umnotho ngoba lokho kwe-tourism ikakhulu okwegastronomy esikhangele kwezidla ukuthi sikhuthaze ukudla kwethu okwesintwini kulapha imali ebakhona ngoba umhlaba usijinja khona. Kodwa lokhu ukuthi umama umnanagwa uyohambayo kulapha ukuvusa khona umsoro.
Wena ubona ngani ngakwenziweni ukuthi iZimbabwe layo ikhanye iphatheka emhlanganweni omkhulu kangaka?
IZimbabwe bomelele yenze njengabanye, wonke umuntu ungene kumhlangano lowo besebenzisa ama-Zoom, ama-laptop, kodwa konke bafinyelele baxoxisana lokungaqakathekanga ukuthi kudlaliswe imali, uhambo lolu belungaqakathekanga.
Abanye njalo ngabathi ezikhundleni zaphezulu ukhanya ngani umongameli welizwe usefaka imuli yakhe kakhulu phambili.
Ziqiniso kodwa uziphendulele yena umongameli uBiko Mbuzo ukuthi userana ishadini oyisaza sangazibo wathi mimi mangameli ngizenzela ngifunayo omunye kangene ka umkhokheli laye akhethe abantu afuna ukuthi beqhube laye and sinanzelela ukuthi ukungena kubababa uED esikhundleni kwaba lokungena kwamasosha and kakwazi ukuthi engathemba bani bekuvamile ukuthi athembe abantu abalisazi lakhe abayinyezi bakhe ukuthi bemsebenzele kube yibo abangamehle bezinsele ngoba uyakwazi ukuthi indlela abangena ngakhona kungaba yindlela angaphuma ngayo ngoba ukungena kwakhe kwangena ngalokho abathi yikhulu kungena kwamasosha and nxamasosha engathi mongameli asisamfuni kusho ukuthi ube nendlebe lamehlo and kusho ukuthi ithembele igazi lakho.
Lo-ke bekungunkosazana Nozipho Zipho Moyo olwela amalungelo oluntu esikhulumelayo ecingweni ekhona lapha eMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abebandla leZANU-PF esabelweni seHarare Province balobe incwadi besazisa amalunga abo ancindise kukhetho olukhutshwe nguNcwabakazi anikwa izimota zokukhankasa ngazo ukubana azivisele ngokuphangisa. AbeZANU-PF Harare Metropolitan Province bathi baphakathi kwabantu abangamashumi phose amathathu abanikwa izimota asebebisele okwamanje ngabayisishiyagalombili kuphela 8. Abangakabiseli lezi zimota ngabaphose bafika amashumi amabili 18 ababikwa sebesala lalezi zimota.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampawa kubembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe.
Izakhamizi zeDambashoko eGwanda North eZansi eMandebeleni zikhala ezimathunzi ngokufelwa ngamadonki obabhemi asebehlaselwe umkhuhlane ongazakaliyo. Lokhu kuza ngesikhathi uZulu uselungiselela ukulima. Abohlangothi olunakekela izifuyo olwe-Department of Veterinary Services bathi abakatholi umbiko wokufa kwamadonki lawa. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeDambashoko zididekile ngalo mkhuhlane osuqeda amadonki emangeni wabo oqhamuke kusukela ngenyanga edlulileyo. Umelusi ubabusi Bhebhe uthi kube yisimanga ukufa kwamadonki njalo sebesebenza nzima emakhaya.
Amadonki belomunye umkhuhlane onzima lapha, into leyani ingani itshaya ikhanda le, kubuye la ingani iti so ikhanda iti icini ithana lesihlahla idonki yangkhona izinto osifuya zife kabi lezi, enye icaka ingahle ikhukhumala ikhanda izicini sife idonki yangkhona isihluku. So esh ukuthi yudiwana ngazi sokunzima laphana ngoba iyade phede vele lamaphiji ebesitshaya ngawo iyade ebhalansi lokulimeni nade sithembe yona. So vele akusele enye option asela plan, hayi into yangkhona ayisikho ekhaya kuphela ingenile.
Amazwi la asekelwe ngugogo uJane Dube othi ufelwe isipani sonke.
Amadonki apho uqhukisa amakhanda nxa sesifa khonaphana afile kimi lapha abangu-4 insuku zilandelana. Ngazama ukuthi siwahlabe akukhanyisa ukuthi kwasokuledi evele nje hhayi sesifa, sawahlaba hhayi kwaze kokukuncede. Vele angikwazi ukuthi ngizalimangani mntanami, yinto nje engiyidingayo ukuthi kathi ngizakwenzenjani. Amadonki ebendlima ngawo, ngisikha ngawo ngenqola, asefile wonke.
okansila kwa watu unkosikazi Zolibanzi Pofu omunye walabo abafelwe ngamadonki uthi aphela amadonki esigabeni sabo.
Sesifelwe ngamadonki amaningi kakhulu osokuthiye izakhamizi zididekile zingasakwazi ukuthi athiphoze ezenjani ngoba amadonki inyamazane iqakatheke kakhulu. Vuke sengicabanga idonki ikukha amanzi ikulima konke nje esikwenzayo sikhangele ukuthi idonki yethwala umsebenzi omkhulu kakhulu ezakhamizini. Asefile sikile amadonki lami nginje ngomunye ofelwe ngamadonki. Kanti-ke izakhamizi zicabangele ukuthi amadonki lawa angabe bulawa zintwala kumbe angabe elezibungu eziswini. Even nakuwadi kuwani khonapho umakhelo asephilile amadonki ayafasikile kakhulu akhona mbijana.
Umqondisi ohlangothola ubona ngokunakekela isifuyo ezansemandebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa uthi bona abakatholi imbiko ngokuva kwamadonki lawa esithi baza kuyafika khona bayehlola ukuthi angabe bulewe yini. Ukufa kwamadonki lawa ukuza ngesikhathi inkomo lazo zisifa mahlayana nje ngenxa yemikhuhlane ethiyeneyo. Kusenjalo izakhamizi zemanama kuwa 17 zidlela evalweni kulandela ukubonakala kwendlovu esigabeni lesi ngolwesithathu. Unkosikazi Thabangi Nathi oyisakhamuzi eGogole ngomunye wobonele izindlovu.
Kuneendlovu ezifike lapha enumber 9 zifike enumber 9 zihamba ziyi-4 iindlovu zakhona ezinkulu zibuye zivelela entshonalanga zaphinda zakhona emzintuze lomuzi wami zabuyela futhi entshonalanga khona lapho ezibuye khona. So linanzelele bazali kakhulu ebantwaneni abaya esikole.
Lanxa kungela odwa wahlaselwa yilezi ndlovu kwezinye iziqindi njengewange sekukakwaba lokufuthelana phakathi kwezinyamazana zendle labantu kubanga amanzi kakhulu namadlela esifuyo zabo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseDambashoko noAlbert Ncube.
Okwamanje ke wathi singene esigabeni sethu lapho esikhangela ukubhekane labesifazane sixoxa labo ngemisebenzi abayenzayo yentuthuko. Kuhlelo Women's Forum silosandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwezikhathelane labesifazane lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa loNkosazana Vakani Ncube, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, ukuze sizwe ukuthi abesifazane abathengisa ezitaladini labalamabhizinisi asathuthukayo baqhuba njani umsebenzi.
Abesifazane abasesitaladeni or abalamabhizinisi amancinyane bayenelisa ukuthi bethole inzuzo yokuziphilisa lemoli zabo, kodwa kayifiki kuleso silinganiso abasifunayo. Bafisa ukuthi ngabe uyadlulela phambili or ikhuphuke iye phezulu isilinganiso abasitholayo. Zikhona akhona ama-challenges abahlangana lawo njengabantu abangomama, ukuthi ma ufika kubhizinesi ecosystem ongumama sometimes siyasho mama kwezinye indawo bakhangelelwa phansi. Kule ama-labels lawa lalawa abakhona emntwini ongumama ozama ukuzimela, zikhona ama-challenges abahlangana lawo sibilanjalo abayinqabelayo lama-opportunities eyinye umuntu ayabe eyibonile njengomuntu ongumama egcine engasenelisi ukuyithola just because ungumuntu ongumama. I-playing ground ayikho level ukuthi ifeve wonke umuntu or umama kumbe ubaba, kuya ngokuthi u-approache bani. Omama bahlangana lakho ngezindawo abasebenzela kikho. Even laba abama-licenses omama bayathengisa phandle abalama-licenses, kodwa la inzuzo yabo bathi ayenelisi ukuthi ibaphilise ngezimuli zabo, akufanani kulokuhlala kodwa bayathola. Isizathu esibangela lokhu kuyikuthi kulabantu abaningi asebeku-informal sector, abanye bathengisela endaweni ezingavunywanga, okuyikho oku-affecta ama-sales abo ukuthi begcine bengasatholi inzuzo abayikhangeleleyo. Kunye abakhala ngakho abantu abazisebenzayo ngathi omama ungatholakali kwamathuba amaloni. Amaloni bakhala ngamaloni ukuthi bebhuste ama-businesses abo. Sizananzelela kube lesikhathi se-COVID-19 esi-affecte abantu bonke abanye kunjenge lokho bengakavuki o lokho bengakaqinyi ama businesses babo from uku affectwa yi COVID. So bakhalela ama loan ukuthi ngakuba lama loan awe informal sector a affordable angala ma requirements amaningi azayenza ukuthi kube ngumgibe ukuthi bewathole lawo ma loan. So isifiso sabo ukuthi bethole ama loan angabhusta i businesses zabo angela ama collateral adinga izinto abangelazo abakhangele labo njengefekt ukuthi baphila njani kuyini abalakho, then kube lama tailor made loans azasupporta i-informal sector ukuthi labo bekwanise ukuthuthuka njengama-businesses amancane begcine labo sebekhulile.
Abamabhizinisi asathuthukayo basanda ukuqeqeshwa i-council yakoBulawayo, uhulumende nenhlanganiso ezizimeleyo ngendlela abangaqhuba ngayo amabhizinisi abo. Babuye ngokuningi yini abesifazane?
Siyabona ukuthi i-informal sector ikakhulu abagcweleyo ngomama, ngakho omama yibo abaningi. Uyathola ukuthi iningi liba ngomama ngoba yibo abagcweleyo kumabhizinisi asathuthukayo or lamabhizinisi amancane. Ngakho iningi over 50% ngomama ababhenefitileyo yibo abaningi. Ngakho bekungela nhlelo specific for women, kodwa i-training ibitargeta wonke umuntu okubusiness esakhulayo esafisa ukukhula isiya phambili. Ngakho ngamafitshane omama abaningi yibo ababhenefitileyo, kodwa bekungekho okumiselwe ukuthi hayi lokhu ngokwabomama kuphela. Ibahlomisile ngama-strategies amaningi okuthi inhlanganiso zabo bangaziqinisa njani, okuyini okumele bekukhangele ukuthi inhlanganiso zabo zime lanxa kufika ama cases of ama crisis or ama disasters. Ukuthi umuntu azikhangele yena himself njenge company yakhe ukuthi mina i company lami livele liqine kuphi, engingela amandla kikho yikuphi, amathuba amanye akhona engingawasebenzisa ukuthi i company yami ikhule yipi, njalo kuyini okunganginqabela ukuthi inhlanganiso yami ingaqhubekeli phambili.
Leyo bekuyingxoxo noNkosazana Bakane Ncube, umqoqi wenhlelo uhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane. Lizwe ukuthi seliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, yikho napha eWashington DC.
USithandekile Mhlanga ke lapho udedela uChris Gandhi owe-Studio 7 esiphathele uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingalitshona njani zulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguChris Gandhi. Namhlanje kuhlelo lwethu sihlaziya uhlelo lwamapholisa oluthiwa lona Operation Tembe Traffic Jungle, lapho ababophe kona abatshayeli nabowendi abedlula 26,443. Lolu hlelo lwenziwa ilizwe lonke jikelele. Esihlaziya laye lolu hlelo ngumnumzana Edwin Ndlovu, umtshayeli njalo ongukhansila ekubandla le-CCC. Ungasela ukuthi ungathini ngohlelo lolo esizwa ukuthiwa belukhona kumbe loku lukhona olwabatshayeli bezimoto kade bebotshwa? Abanye bayakhala besithi bona uhlelo lolo ngendlela olubuye ngalo ngemva kokhetho lungani yikudinga nje imali. Ungathini wena ngalo uhlelo lolu? Ubona kuluhlelo na olulungileyo lesikhathi sakhona bekusimele kube yiso?
Amapholisa eZimbabwe Republic police alohlelo koBulawayo lapha kuluhlelo ke lokubopha ke izimota zemshikashika lezi singathi ngama Honda Fit la mini mitshova amakhombi ke angekho emthethweni, kunye lezinye imota nje ezihamba ke zisephula umthetho zisima endaweni lapho okungamelanga zime khona, ezinye njalo ngezingena ke amalight erobot ke ebomvu, kanti kabuti haluti zime baphakathi kwalo ke lolo hlelo ke amapolice kulo hlelo ke esingathi thina yebo kambe alulubi luhlelo luzama ukuthi ke dolobheni ke kube lomthetho izimoto zisebenze ngendlela eqondileyo mboni ngani hachi asohlelo singalusola la kungakhathalekile ukuthi lohlelo lwenziwe ngasiphi isikhathi kodwa ke mboni ukuthi lohlelo liqondileyo kuyadingakala ke ukuthi idolobho ke kube lomthetho izimoto zihambe ngendlela eqondileyo njalo lezi ezifuna ke ukuthwala abantu kube izimoto ke ezilobisileyo zabhalisa ukusemthethweni zibhadala imithelo edingakalayo ukuthi ziyibhadale.
Kukhona okungaba kusenza ukuthi abantu bengalandeli imithetho ikakhulu bona laba abemshikashika ukuthiwa ibababotshwayo kuyini kahle kahle bayenza ngabomu na kumbe kudubeka ukubangela ukuthi bagcine besebenzisa imoto zona lezi.
Yebo kambe lolu hlelo lukhona lwenzakala edolobheni lakobulawayo ke kubotshwa ke kwezimoto zonalezi ezemshikashika kodwa ke eqinisweni labo bantu asobantu abazenzayo kumbe abazenzisayo ngumumo welizwe umnotho welizwe uphansi uwile akula msebenzi akula abantu abangakwenza ukuzama ukuthi baziphilise lezi muli zabo bahambise abantwana esikolo bathole imali zokubhadala amarenti abahlala khona bathenge izimuli zabo njalo ukudla baphile abantu yikho sibona ke imoto zemshikashika ziba zinengi ke umuntu angathola imali esecabanga ke ukuthenga ke imoto yemshikashika kwenzela ukuthi aziphilise yikho kasinike sibasole kangako kodwa kumele sikunanzelele ukuthi konke khona lokho kubangelwa kuyini kubangelwa ngumumo welizwe umumo welizwe kakumanga kuhle kwezomnotho akula misebenzi akula mali akula njalo ezombusazwe eziqondileyo abantu ke abaphathekanga kuhle elizweni yikho ke sokuyindlela ukuthi abantu baziphilise ke yikho sithi mina lanxa nje kudingakala ukuthi ke kube lomthetho kulandela umthetho elizweni kodwa ke okunye ke kubangela ukuthi ke abantu benze nalendlela benza ngayo kungabi lomthetho ke ludubo lukhona elizweni kulokuhlupheka okuningi okukhulu kakhulu.
Lo ke ngukansela Edwin Ndlovu ebesixoxala ekuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilala.
Lalele umsakazo we Studio 7 A Voice of America esakaza ise Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kwabasanda kusixhuma singumsakazo owe Studio 7 eye Voice of America osakaza use Washington DC. Kwezemidlalo iqembu labafana abaleminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela isikolo se St. Eric yilo eselintshantsho zalonyaka ezomncintiswano we-National Association of Secondary School Heads. Yintathele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu leSt Eric linqobe lemzilikazi nye-1 kanyaka ufinal edlalwe namhla ekuseni enkundleni yeBarber Fields. Iqembu lemzilikazi yilo ebelikhangelelwe ukuba lingaphakamisa linkezo njengoba belidlala lingekhaya, kodwa umqeqeshi walo uKhonzani Ncube uthi basuke bazigwaza ngowabo.
Umdlalo osambayo ngendlela esihlungele ngayo usenze ifutha esemuva ngale
Esanelise ukukwenza kuhle ukutshela abadlali bethu ukuba bazithembe ngoba besikwazi ukuba abemzilikazi bazahlasela kakhulu, njalo senelise ukuvikela isango lethu ngemva kokuba sesihlohlile.
Kusigaba sesemifinal iqembu leSt Eric linqobele nge-1 kanyaka, kuthi lemzilikazi lona linqobele Crestal College nge-3 kanyaka. Siyikhangele impumela yemidlalo yeCasalaga Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu leSimbabwe libhaqabulele Highlanders nge-3 kanyaka ngaseBaobab. Iqembu leFC Platinum linqobele Ngezi Platinum Stars nge-1 kanyaka ngaseMandava. Iqembu leChicken libe nguChikilobhanqa 1-1 leleManyika Diamonds ngaseLuve. Kuthi iqembu leBlack Rhinos litshayele ZPC Caribbean nge-4-3 ngaseBata. Limpumela itsho ukuba iqembu leFC Platinum selikhuphukela ahlala endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo, lile miklomelo engama-46. Kuthi elengezi Platinum Stars lona elihle eziphezulu lile miklomelo engama-50 lowodwa 51. Kusasa ngensonto iqembu leWange lizayemukela ele Caps United ngaseColliery, ele Dynamo sizadibana lele Herentals ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leAda lizanqikelana lele Triangle ngaseBaobab. Iqembu leGreen Fuel lizadlala lele Cranbourn Bullets ngaseGreen Fuel. Kuthi iqembu leSesham lizatshana lele Bulawayo Chiefs ngaseBata. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Okwamanje-ke othi sike sizwe imibono esuka ephuma kubalaleli bakaStudio 7.
Studio 7 njani? Uyabona mina ngingumdala omnangako, ngabe ngihlengiyirizayini hlengizekelele ngihlale phansi ngiyebheka inkomo zami, ngoba mdala vele abantu abasakufuni mhlaba wonke jikelele, abantu abasamfuni umdala omnangako, abasamfuni lalo bona lawa nje abade bakuvoteka bayapretenda vele abasakufuni mdala. Nginguwe, ngabe ngihlengirizayine nje ngihle ngizihlalele phansi ngitule umsindo. Njalo badala lokhu kutshona kuthiwa siyalinda into zesitadiki sadeka kusosebenzi, laba badala asingeneni indlela ngoba sesikhathi lethu nokuhlala kwamanye amazwe sesifuna ukubuyela emakhaya ngenxa yezane. Kuphela badala asingeneni le ndawo yabo, into zezane ukuthi badilize balithatha ngegazi, balithatha ngegazi. Akusebenzi lokhu, kwakudala kwakuyisikhathi sakhona kusela ndawo lakho kwadlula. Manje amazwe manje sebuswa ngama-young generation, lokuthi lokhu besitshela nge-Europa, Europa akusebenzi, kwakuyisikhathi sakhona. Bavo mkhokho bethu, bavo mkhulu bethu badlula, lathi asingeneni isiganga badala bofile befile silungisile izwe lethu. Akusebenzi lokhu, sesikhathele ngento zezani, sesikhathele thina into zezani lezi.
Studio 7 ivuka njani? Mina elami igama u-Adolf Shaba. Ngike ngezwa laba, ngike ngabona lapha ku-internet kukhulunywa kuthiwa le ndoda ezibiza ngoSengezo Mahlangu iyeze ama-recalls izibiza njengo-secretary general we-CCC. Manje ma kukhontinywa ngezinto ezinje, mina ngibona iyinyezi solution, kudelelwa okwendlulisa ukudelela, ngoba izani PF angeke isebenzise ama-trigger kanje. So mhlawumbe ukuthi izinto zilunge, hhayi futhi mina angiyiboni la izani PF izomelana nayo intukutyelo esebantwini. Bengayenza lokho abakwenzayo bezibona ngathi bona aba-untouchable, ayikho le nto yabo le, izigebenga zodwa lezi ezisebenzisana nabantu sebenzisa imali. But this time kuzaphela, ngenze kulunga.
Studio 7 sakubona kanye nabalandeli bakho, vele ngihlale phezu kodaba. Studio 7, hhayi siyabonga ukuthi isizwe sikamthokazi ngathi siyavuka silungathi siyaphakama. Bantu basefolosi, lonke likwenzileyo siyakuthanda. sithanda thina abethwakazi singavumi ukuthi abafana baseMpumalanga babuye bazodlala ngathi baze basikhethele labantu okumele basiphathe kahle kahle ngencwadi behlulekile ukuthi bona bafake abantu babo bokuza njengakobulawayo lapho kufakwe khona abantu bokuza abantu batshelwa lokuthi kufakwe bani umeya okwamanje sekulomfana obuye emaswingo khona ngale
labo ke ngabalaleli baka Studio 7 akade besipha imbono yabo. Isikhathi asavume bakwethu ukuba siqhubekele phambili. Oselivalelisa kwamanje sithi libe lobuthongo obuhle. Mpraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.